Siyabonga Kips Dube siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 9 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazo omuhle ondlela zimhlophe olamukela imweni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abacatshangelwa ukuthi baphiwa ithefu.
Kuthiwe i-postmortem result yonite ingani poison, ibadli poison of which ayikaprove ukuthi bayidle njani, bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidlile bangabeyidla ekuseni on Sunday.
Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe kunye lelunga leZANU-PF. Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ubengapi kanti lezinsuku?
Kade ngingacacile njengabe ningumdlezane. Manje ngathi sithi ningumdlezane afuzanga abonakale eRoma Roma emgwaqweni. So hey.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abathiwa ngodokotela babulewe ichefu. Abantwana abanye abane ababelalabo abafileyo babegcinwe emfeni bagula kakhulu baze basiwa esibhedlela kodwa basinda. Umbuzo osukhona kuzakhamizi ngothi kanti vele baphiwe ngubani lichefu njalo kutheni? Sixoxele sinye isakhamuzi salumango umnumzana Tshebukanini Leya othi kule mibuzo eminingi kwedlula impendulo.
Engakutsho abantwana babesele bevoda bele ntombazana osebenzayo abazali babe emfeni kwakulomunye otshonileyo owayebekwa twazon Sunday ekuseni isikhathi kudiscover ukuthi abantwana bayagula.
Babesele bebangaki?
Yothi babesele babe yi-4 oyi-1 wayengoka babo omncane walapho ekhaya, i-3 yayingeyo umuzi oyi-1, omunye wangoka makhelwane bade ngu-semfamily lalapho kwazoba laloo ntombazana osebenzayo ngowafonayo etshela onini ukuthi wozane abantwana ngana baphathekile kwasekuseni ngabo-Sunday ekuseni ngabo-8 to 9 khonapho.
Manje odokotela bathi kuyini okungakwabangela ukugula lokhu lokufa lo?
Actually kuthiwe i-postmortem result yonite ingani poison, ibadli poison of which ayikaprove ukuthi bayidle njani, bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedlile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidlile bangabeyidla ekuseni on Sunday.
Okokuthi izakhamuzi zona nxa zicabangela zicabangela ukuthi kuyini okungakwenzakele, babekhona yini kade bephoxana kumbaba kade bengezwani labazali babantwana labo?
Lokhu asingeze sakufakaza ngoba singazi abantu ukuthi baphila kanjani labo makhelwane, but okusalayo abantu sebebelieve ukuthi maybe kulesintu ngaphakathi, ngoba ukudla okukhanya ukuthi bakudlile bakudlela abanye abadala abangazange bagule, but sekuphonga ukucatshangela ukuthi maybe kungaba isintu esingasatholakali kahle through ama-postmortem nalawo ukuthi kungakwenzakaleni, but yona i-result ithi khona i-poison.
Lo-ke ngumnumzana Tshebukanini Leya isakhamuzi sakoHingwe ePlumtree ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ubeze umngane uhlala iqomba kodwa hayi asikho umthameli asikuzameli kodwa ubona umuntu edonsele esiyale omunye edonsele esiyale bese kusifiseleni kodwa singazimelana sonke ukuthi angithi ngabe ngeyethu and njalo futhi ingeyethu injalo sifuna ukuyitshela abantwana bethu bezizukulwane ezilandelayo. Then singababa ingqondo kalo sizaqalisa ke ukwenza njengalolo okhulunywa ngeumlumzane umaqabulo ukuthi hayi asibonisaneni sonke, asifake nabantu phambili, singafakeli izikhundla phambili, singafakeli ubuhwala bethu phambili.
Mnumzana Macaphulana.
Ngiyamuzwa ubaba uJuma lapha ukuthi ukhuluma sibili ngendlela ekhulileyo njalo ebonisa ukuthi ngumuntu ovuthiweyo laye njalo ubonayo umumo lokuthi ufunani. Ngoba nxa ngingatsho kuwe ngikunikeza isibonelo baba uGandhi, i-economy yona le sikhala ngayo ukuthi incwebe kakhulu izakhamizi, abanye bagcina bengatholanga inzuzo yabo ngesikhathi. Nxa kungekela ukuthi ubidi abe seceleni ebelokhu enefula esithi laphana bayehluleka laphana bayavuma, uthi namasalaya ayekele ukuthi uzakulungisa yedwa, babonisane bengaphuma le micijo engcono. Le ndaba enizemthetho lakho khonaphana, nxa bengathi abaphethe zomthetho labo badinga ezinye icwepheshe lengcwedi zomthetho ezingaphandle kukahulumende, kunoniswane kunothiswane ngemibono, ilizwe leli lingaba buhlungu njengamanye amazwe kodwa lingaba ngcono, ngoba lilizwe labantu abakhaliphileyo kakhulu, abantu ababukhali njalo ulwazi abaludingayo baluthole. Sokuyisikhathi sokuthi kungavekwa phansi into yokuzigada Gandhi, mhlawumbe kwenziwe i-conference enkulu ehlanganisa bonke nje abaphathekileyo ngombuso weZimbabwe, ababusayo labangaphandle kombuso, banxusa abanye abangaphandle laba ababukhali, kuboniswana ukuthi kathi umumo lo ungaqondiswa kanjani. Ke sikhohlwe ngezanu, sikhohlwe nge-MDC, sikhohlwe nge-MDC enye, sikhohlwe ngezaphu. Ke kuthiwe amaZimbabwe afuna ukulungisa umbuso weZimbabwe ngendlela ethini, bethi bencintisana ngokwepolitics izakhamuzi zithole okokulala zidlile, zilale ziphuza amanzi, iy'ngane zithole ukuya esikolweni, abafuna ukuya esibhedlela bathole usizo esibhedlela.
Mnumzana Juma, elakho elokugcina.
Elami elokugcina ngelokuthi obami, mntana weZimbabwe ungalahli imbele ngokufelwa, ithemba kalibulali, akusaleli sithemba, sikhangele sikhiphe imibono ezayizubana imhlasele ibe imhlasa ezingcono. Ngiphinde futhi ngisithi kona okudlangudlwane nokucabanga ukuthi namana singene ezitaladini sisexa sidine kodwa sisenza njengalokho esibona kusenzakala kubosithunde ngalo, akusikho okuzabisa ubungcono bakulele leZimbabwe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZanu PF, obexoxa endaweni lengcwethi ecubungula izombusazwe. Umnumzana Dinizulu Macaphulana. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ephathisa izakhamizi ukuthi zixoxisane ngenhlupho lokunye kwenzakala ezigabeni zazo ibilomhlangano ngempela sonto edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Khangela ama-community dialogue nje ukuthi abantu behlangane bexoxe ngenhlupho kumbe langezinto nje ezenzakala esigabeni sazo, sihlanganisa abantu kazana le-leadership.
Singathi belixoxa ngani kakhulu kolapho?
Ade sixoxa ngakho, besixoxa ngentuthuko ezikhona emakhaya, sixoxe futhi kabanzi la ngendaba ze-gender based violence, ikade siyinganisa ukubambile kakhulu, sikhangele into zendlala, ukufa kwezinkomo, ukuswelakala kwezimali zokuthi abantwana bahambe esikolo.
Singathi ukukhathaza kakhulu abantu kuyini?
Owathesi into ekhathaza kakhulu abantu yindlala. Indlala ibhahlile kabanzi emakhaya, abantu kabala kudla, sinanzelela ukuthi izulu kalinanga kuhle, izifuyo ziyafa, abantu bemakhaya bathembele kakhulu ekulimeni, singathi subsistence farming esikhiwa, lekufuyela inkomo ukuthi bathengisa inkomo zabo kumbe izifuyo zabo ukuthi bazitholise, bathole ukudla, bahambise abantwana esikolo, benelise ukuya esibhedlela, bethengele abantwana izigqoko, okwempilo yabo yansuku zonke, bathembele kakhulu ezifuyweni zabo lekulimele. Kodwa ngenxa yokuswelakala kwezulu, uhlupho lukhona, lubhahile, sinto kumangalisayo.
Lina-ke libanceda ngani Ndlovu?
Akukho esingathi sibanceda ngakho kakhulu ngaphandle kokuthi senelise ukuthi sihlanganise abantu bangaze baqondana lohlupho lona lolu umuntu ngamunye ngamunye, kodwa bahlangane babelane imibono ukuthi nxa sokunje kuyini okungenziwa. Isibonelo ngesakwenza eTholotho lupane ukuthi abantu behlangane bethi nanku kathi sesibhekane lohlupho lokuthi abantwana sebe dropa ezikolo kabasaye ezikolo ngenxa yendlala kuyini okungenziwa.
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabezesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sikhangela konke okuphathelane labomama. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Nanku sesiku 2016.
Asikusizanga konke esikhangelele ngoba njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi esithulini ukuthi sisebe sombuso welizwe sitshe i-constitution ka-2013 kube lula empilweni zama-Zimbabweans. Ikakhuluma kukhangele i-Bill of Rights ukuthi khona engakhangela ukuthi ukukhuluma ngamalungelo ukuthi abantu kumele ezokuphila ezokuphilisa behlulekile lokho ngoba umsebenzi ayikho nabathengisayo ama-vendors alekethe culture umumo olize zemkhono mngazi mangakuhle sekukhangela kakhulu kathi ilungelo lezemfundo kuleminyaka khaya namiphile kakhulu kazi kule ngoba funa zemithola ezemfundo zokuthi azitholi ibhajethi ekahle nxa ukhuluma ngebhajethi yesintu so yinezinye izinto esingathi khona hhayi asifikekanga nentoenzileyo ngoba lapho ikhangelele kuyakhona ukuthi sizenze khona sethi quality sikuenjoya nesikhiwo sathi enjoyment of our cultural rights awukho ukuthi sizeni lokozulu ezimbabwe ukuthi hhayi silungile elinde i-constitution and uhulumente uzana ngenzana ngomthailand sekukhuluma ngenxa kukhangele ukuthi isikole kuyavula kukhangele ukuthi khona sikhangelisa abantwana ngabaselaqesha esikole ngenxa yokuthi khona kulilungile kuthiwa umlando kahulumende ukuthi abantu abantwana bayathola i-free basic education and then lokho akwenzekani ngoba abantwana base-primary nakhoqesha esikole nxa kuthe kwaba leduko emndini umzane omntakele nekhala okungaphakuhlala phansi kodwa ndabe sikhangele ukuthi vele imfundo yezimbabwe abantwana akufana nentaza nabantu abayikhonisisa.
Ye, kodwa sikhangele ukuthi okwemfundo kuningi okudingakalayo. Lokhu liza kufeza njani njengoba sibona ukuthi kudingakala imali eningi kakhulu elizweni?
Because sikhona uhulumende akadlali umlandi wakhe ngoba kumele nazele ukuthi khona aqakathekise imfundo ayibe yeba lebhajethi eningi ukuze ukuthi kungabi ngumzali ngoba ngakhangela ukuthi abazali besesiphethe ezemfundo. Ngathi uzulu wezimbabwe nje odrive i-economy yezimbabwe ngoba akula economy esikhona ngaphathili zakhe ukuthi amapholisa atholakala emgwaqweni adinga abantu imali ebantwini abe iy'ndaba zikahulumende zifuna imali ebantwini abantu bathetha ngaphi so kusikhangela khona uhulumende akadlale indima yakhe abone ibhajethi yakhe uyayiqakathekisa asikho emntwini thina ukuthi abona i-ane namapholisa ozadlalisala ibhajethi eningi kumele kubantu bathi sigakhangana nezemfundo nezempilakahle.
Kahle kahle kuyini okwemfundo elifuna ukukukhangelisisa kungahlawulwa yini kumbe kukhona okunye likukhankaselayo?
Esikukhankaselayo ukuthi khona imfundo yethu ibe lehlonze ngoba ungakhangela ukuthi imfundo yakathesi ungakhangela umntwana wafunda ugrade 7 maybe sithi ngabo-85 ngabo-90 umkhompele ugrade 7 wakathesi ugrade 7 wakathesi uyimpumputhi ongangukuthi izenga lemfundo selizini ofom 4 angikhulumi ufom 4 ngeyithi ngikhuluma naye ngeyithi isikhathi bezitshale yazi le sokhala nandlela bayafuthele phambi sekukhangela ukuthi sikhangele yona esingathi isilabus i-curriculum ezemfundo ezimbabwe ukuthi ngathi vele i-producer i-producer umntwana ozahlale isikhathi kamuntu esahlale ofisini kumbe i-producer isikhathi kafunde esizadala umsebenzi yini ethi lesifuna ukuthi bekhona le sekukhangela ukuthi abantwana bonke kumele benele ukufunda babhalile babaleka kungabe ungakhathazeki lelo thona yafaye i-constitution khona ne-free state basic education ukuthi wonke umntwana ngathi ngathi kule free state basic education state funded basic education omangathi awukusezeni ezimbabwe kuthekule umntu akwazi ukubhala ngoba i-constitution i-compiler bacompiler kuyakhaqelela so wonke umuntu omelayo kwazi ukubhala ezimbabwe kuthi
sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ungavalelisa abalalela
ngibongile abalalela ngithemba ukuthi ngiyakhathela lana kunithona isekelo sombuso wethu siyashetsha ngokulumende wethu ngoba isekelo lesiyithethe yisho isekelo sisiphikana njani ngenezala nezimbabwe libe lomnyaka ka-2015 omuhle
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga ubelelanga elihle uSandra Ndebele ngumhlabeleli odumileyo kodwa kumaviki asanda kwedlula ubethuli engabonakali lapho okulemidlalo khona uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelaye ukuze sizwe okunengi ngokunyamalala kwakhe
Kathesi angithe studio ngipromotha i-album yami izenzo ngoba ngesikhathi lapho ngiqeda ukuyilontsha yikho lapho enganandzelela khona ukuthi angisamanga kuhle so angisathola ngithuba lokuthi ngibhodabhode ngihambe yonke indawo ngipromotha okwakathesi sesisebenza on ukwenza ama-videos for i-album then ngiqeda lapho sengiyenza i-country tour ngibhode indawo zonke ngebambe itholotho ngenkayi
ye ethi noyi ipromoter leli dlalati ye idlalati leli singathi wali rekorda labobani
idlalati leli ngisebenzela abantu abaningi kakhulu ngisebenzela lama-teddy bears e-South Africa labantu abake basebenza lo-Clio Nxalibazi ngasebenza lo-James Marazini ngudethu omkhulu kakhulu koBulawayo ngasebenza lo-Jack Fraser bamuthi no-Man of the Moment these days eZimbabwe ngasebenza lo-Nash udume ngengoma yakhethi Chiforani ngasebenza loThandeka wayekuntombi zomqangala bathise Christina hotwa i-i-tribe ngisebenzela abantu abaningi kakhulu ngasebenza loFace oFace the Music bathise Goli ngasebenza loKesi ngasebenza lo ngisebenzela abantu abaningi kakhulu so ngananzelela ingoma zonke nxa ungathi ukuzilandela ziyabe zilo-producer wabo lo-composer wayo ingoma ngengoma ngasebenza lama-conquerors engomeni ethu Bulawayo e-albumini khona lapho ngasebenza lothulani ya ngisebenzela abantu abaningi kakhulu
ya kusihlabelele phela yodwa love yomshona kuthiwani khonapho
okay ulove yomshona seke sicelebrate ama-intermarriage mina ngiyabentshela ubabakazi wami ukuthi eyi ngiyathanda leli shona elingalifuniyo ishona lalokhu kuthi eyi ngiyathanda leli ndebele lami elingalifuniyo ukuthi sathane but sisithatheni all the same so lokhu kudala kuthiwa into yayithabhu engayenzakali kakhulu but because of ukutshintsha kwezikhathi lesikhathi esesiphila kuzo asesiphila kuso sokuyinto esisenzakala nje and engasela problem kumbe ukuthi abadala bathini umba abantu bathini so engomeni le sebesikucelebrate-a khona lokhu
akuyihlabele kancane nje
webabakazi ngiyalithanda leli shona webabakazi ngelithanda leli shona anlali ngalo liyezu kuzolobona
uyezu solobona luthando thando 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 luthando thando thando thando
asibonge ke uGibbs Dube weqoxa lapho loSandra Ndebele umhlabeleli odumileyo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.